So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 empalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu seqalisile ukukhathazeka ngamasotsha asegcwele indawana yonke okwenze lolu daba lusiwe edale lephalamende.
Osokuseza ukuthi-ke amazimbabwenz aqalise ukuzibuza ukuthi kanti ne-operation restore legacy iyaphela nini njalo sisasephansi kombuso yini wentando kaZulu kumbe sesiphansi kombuso wamabutho.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lixotsha abasekeli abacatshangelwa ukuthi bebefuna ukuhuga uMjuru ukuthi abuyele kubandla le-ZANU-PF.
Kunobufakazi kumbe ukucabangela ukuthi laba bantu abanye babo kumbe bonke bebesebenza kumbe besetshenziswa libandla le-ZANU-PF.
Owasebenza lowayengummeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Jonathan Moyo uthi uMoyo wazithezela olulenkume.
Imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40 besenza imisebenzi yabo ye-G40 labomaye mbali labomkalo. Imisebenzi yabo kade beyiyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo mubi okuzakuba phakathi kwelizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. UZulu seqalisile ukukhathazeka ngamasotsha asegcwele indawana zonke okwenze lolu daba lusiwe edale lephalamende ngolwesithathu. Selokhu ibutho langenela ezombusazwe kuhlelo oluthiwa Operation Restore Legacy ekuqaleni kwenyanga edluleyo, amasotsha aseyiwo ayenza umsebenzi wamapholisa. Izolo udaba lolu lwethulwe emthethwanindaba amalunga ebandla le-MTCT esithi lokhu akukho emthethweni. Sixoxe lelunga ledale elimela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dube Kosibanda othi umongameli Emmerson Mnangagwa sekumele aphendule imibuzo ngamasotsha la.
Amasotsha aphuma esithona ayenza i-Operation Restore Legacy. Kathi-ke yathi siphelile i-operation zitolegesi yona leyo ngoba abantu babekhangele ukuthi ngeyokuthi kuyekuzana ukuphuma kukamgaga. Sesibona amasotsha elokhu eqhubekela phambili esibakhona endaweni okungajwayelekanga ukuthi angekho. Lezo ndawo kufana nendawo ezifana lasemgwaqweni kuma-roadblock. Lezo ndawo kufana nendaweni lapho okuthengisela khona ama-vendors laba abathengisa emgwaqweni. Betholakala amasotsha esibanga yilabo okuthiwa khona bayaxotsha abantu bona labana kathi ungasomsebenzi wabo. Tholakale-ke ukuthi amasotsha kuthiwe khona endaweni enje babophila abantu kumbe batshayile abantu. Osokusenza ukuthi-ke amazimbabwenz aqalise ukuzibuza ukuthi kanti ne-operation restore legacy iyaphela nini njalo sisasephansi kombuso yini wentando kaZulu kumbe sesiphansi kombuso wamabutho. Ukubekile kuyomnumzana ugonesa ukuthi khona ngomthetho we-constitution yeZimbabwe isotsha lingaphuma kuphela ebharakini ukuthi liyekwenza umsebenzi wokuncedisa abaongunye umsebenzi nxa kuthe kwabonakala ukuthi sokulodlakela olufuna ukuthi amasotsha abe ngasezistrithini. Ende lokho nje kwenziwa ngenxa yokuthi umongameli welizwe uyabe ethe wapha-ke imvumo ukuthi amasotsha kawayenze njalo. Kanti lokho yinto engazange izwakale ukuthi khona umkhokheli welizwe uke wathi amasotsha ngawabe khona ezitrithini.
Manje kuyini osokuzenziwa kathesi ngemva kwakhona okosokwenzakala edale lephalamende?
Okumele kwenzakale ngomthetho njengoba usika esekeliwe ngalokho ukuthi khona abantu beZimbabwe, izalwane zeZimbabwe zifuna ukuba kwazi ukuthi kanti vele izinto ziyisimo kanjani. Kuqakathekile-ke ukuthi khona uspika ekhulumisane nomongameli welizwe, umongameli welizwe ebuye ephalamende ngaphansi kwesahluko 140 ese-constitution yeZimbabwe ukuthi ebuye ezophendula leyo mbuzo esuke kubameli ngoba abameli phela bakhulumela abantu kanti leyo mbuzo imbuzo yakhona mnengi kakhulu sikhuluma kanje siyakwazi ukuthi abantu abafana lo Ignatius Chombo sizwa kuthiwa babotshiwe njalo babotshelwa i-corruption but okusokusimangalisa ukuthi uthe eseqatha ke seqamba ama-ministers ku-cabinet yakhe wabeka wafaka ama-ministers awaziwayo ukuthi khona acatshangelwa ukuthi abe ake aba involved ku-corruption bese kusiba-ke nembuzo yokuthi apho uqinisile imlundoda kumbe ukubopha laba oChombo nje kubotshwa kokuthi khona umthetho usebenza kwabanye kawusasebenzi so yiyo imbuzo eminingi elokhu ekhona esifuna ukuthi khona ebuye ezoyikhuluma ngabedale lephaliyamende ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi kade vele lapho esiyakhona kunga kanti njalo kufana bekuthatha kwakhe ama-generals esewafaka kucabinet lokuresigna emsebenzini wabo bengakaretire izwe kuthiwa khona sebengama-ministers abantu bayazibuza ukuthi pho i-operation restore legacy leyi yayisenzelwa uzulu wezimbabwe kumbe yayisenzelwa wona ama-generals ukuthi engene kuhle embusweni imbuzo yonke leyo okufuza ukuthi umongameli-ke ebuye ezoyiphendula
kanti vele yena uzulu uyathakazelela yini okwenzakalayo bananku sabona begcwele abantu ezitaladeni beqabutsha imbhobho yamasosha bebathakazelela khathesi kaba sabafunini
esakubonayo mhla ka-18 November yikho okwabonakala eJerusalema uJesu engena egade ubabhele abantu bayathakazelela idonki balibamba balicabuja balenza konke okuhle kanti kwakungayisikho ukuthi abantu babethakazelela idonki abantu babethakazelela uJesu uyafana ke namhla ka-18 September abantu into ababeyithakazelela yikuhamba kukamgabe ambona ukuthi amaZimbabwenzi ayethakazelela ukuthi nxa umgabe esehambile kasibuswe ngamasosha ngoba phela nanku kathesi sesithi labo ma-roadblock nxa ufika ku-roadblock uyathola ukuthi sesibuzwa nezithupha abantu sebethina ngokwethuselwa kakusazwakali ngokuthi kanti vele ilizwe liphakathina kwengozi yokuhlaselwa ngubani ngikuyi-exec yokwenzakalayo abantu sebeqalisa ukuba nembuzo ukubathakazelela lokhuyana abakwenzayo ngelokwesaba ukuthi khona kungani sokuhamba kuncipha ngoba into kwakwenjongo yabo babeyifuna nje ukuthi umgabe ehambe ukuhamba kwamgabe sokusitsho ukuthi hayi ngamasosha ayabuyela endaweni yabo kungasikuthi sifuthe amapholisa abuyele kuma-roadblock ngoba phela labo basiphilisa impilo engalunganga kungangcono bonke bengabi khona kulowo mgwaqo abantu beqalisa ukuzihambela
alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda ilunga ledale lephalamende elimela isigaba seBinga North ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare ibandla eliphikisayo ele-National People's Party selixotshe amalunga ayisitshiyagalombili ebandleni ngenxa yokuthi bacatshangelwa ukuthi bebesebenzelana lebandla leZANU-PF njalo befuna ukuthi umongameli webandla uJoyce Mujuru abuyele kubandla leZANU-PF. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ibandla le-NPP lithi lihlolisise kabanzi izenzo zabasolwa lathola ukuba mpela bebesebenzelana lebandla leZANU-PF befuna ukuhuga umongameli wabo uJoyce Mujuru ukuthi abuyele kubandla leZANU-PF lapho axotshwa khona. Ibandla leZANU-PF lithi abantu abaxotshwa kusukela ngomnyaka ka-2014 ibandla likhokhelwa ngumnumzana Robert Mugabe balelungelo lokubuyela kuleli bandla. Unkosikazi Mujuru ngomunye wabaxotshwa ngaleso sikhathi okubangele ukuba abanye bathi uzabuyela kulelo bandla. Kodwa umbiko okhitshwe ngumsekeli kaMjuru uDr. Siphepha Nkomo uthi uMjuru ulokhe engumongameli we-NPP njalo enguye ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo emele amabandla amanyene ngaphansi kwePeople's Rainbow Coalition. Isikhulumi sebandla le-NPP umnumzana Methuseli Moyo uthi ngempela kuliqiniso ukuthi amalunga e-NPP axotshiwe njalo bekulobufakazi bokuthi abantu laba bebeqoqa umhlangano owentatheli izindaba.
Kulobufakazi kumbe ukucabangela ukuthi laba bantu abanye babo kumbe bonke bebesebenza kumbe besetshenziswa libandla lezanu PF ukuthi benze into ezingaqondanga ephathini. Bekulokufakazi ukuthi abantu laba beqoqana ukuthi benze i-press conference yabo. Yikho ke ibandla laselikubona ukuthi kambe kungamelelwani. Ngcono bahle bagxotshwe, sebegxotshiwe.
Ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe lokhu kudalwe ukuthi i-NPP ibunjwe ngabantu abavela emabandleni ehlukeneyo. Ugcizelele wathi ukulwa obekuphakathi kwezanu PF sekunikeze abanye ithuba lokubuyela kuzanu PF.
Ngicabanga ukuthi ke lezo zizalwane ze-NPP sezibuyele kuzanu zibuyele ngoba sezibona ukuthi sekunamathuba angcono kuzanu PF okungenza ukuthi mhlawumbe baziphilise ngcono noma mhlawumbe impilo yabo kwezepolitiki ibe ngcono kulalokhu okwenzeka ku-NPP. Ngaphandle kwalokho yona i-NPP nje masiyibhekile manje ikusasa layo alibonakali kahle.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlala edabuka phakathi, njalo abahlaziya ezombusazwe bahlala besithi ukudabuka kwamabandla aphikisayo kubangelwa yiZanu PF efaka impehla zayo ezidala ingxabano. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umnumzana Believe Gawule owake wasebenza lo wayengummeli wecholocho edalele eParliamente, umnumzana Jonathan Moyo uthi uMoyo wazithezela olulenkume. Ugawule wakhokhela umkhankaso kaMoyo kukhetho lukamnyaka ka-2008 lapho uMoyo anqoba khona ngamavoti amaningi kakhulu. Sixoxe loGawule saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMoyo azithole esengumabonabulawe.
Lo kubanga imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40, besenza imisebenzi yabo ye-G40 labo maye mbali labo mgazi. Imisebenzi yabo kade beyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo muvi okungakuya phakathi kwelizwe. Yikho ukuze kwabangela ukuthi abantu njengoba likwazi lonke gandla ukuthi amasota agcine sesithi hhayi sokwenele lokho, mana sithatha abantu laba sebafake eceleni. Okunjalo-ke yikho khonokho ngoba amasota besola indlela nani amadoda ye-G40 indlela ade besebenza ngayo begombolozele mgazi. Sasamnike imigaba amathuba okucabanga treyiwo asebesenza izinto konke into yasesenziwalo yibo. Ngokunjalo-ke uJonathan layo bengomunye wakhona phakathi wabo, ikuthi ngumuntu nje kade engatsheleki kwesinye isikhathi azinto ethi hayo onto leyile ngozi le into yenzayo le ayizozike ufikise ndawo, kodwa kinta ngokuthi umuntu kwesathi omunye umuntu kateleki uze gcine sewela phakathi kwengozi leto tethi hayi wena phuma entweni leyo ungangeni entweni leyo ayi uvele kade udingane entweni naleyo uvele udingane ukuthithimisane vele wena ubenefitane vele invest play, kodwa umuntu okhona ngaye ngazwisisi kodwa ukuthi umuntu ekuphileni ukuthi at the end of the day you test your own medicine nawe ungumuntu nawe ungatsheleki.
Zona izakhamizi zecholocho zithini ngalokho okwenzakalayo kakhulu sikhangele kuJonathan Moyo?
Jonathan, eqinisweni lonke asikhulumeni ngezinto njengakhonoku emsebenzini omunye kade wenza ku-constituency abantu bebephathiseka sibiza iqiniso lelo. Njalo kume nto ezikhanyayo ukuthi webhujonathan umuntu anisabantu encedisana sipho nje olubekhona yilo lololo ukuthi usuke wasebenza nabanye abantu abanenjongo zabo ezimbi ephezulu ngale kuhulumeni. Yiko kumdilizileyo-ke khonokho, yiko kumshiye emumeni nalowo muvi omngenise khona. Ngokunjalo esigabeni ngale besikhangela sezinhlelo zethu eziziqhubayo sezinhlelo zomgwaqo enekudala enhlelo zokuncedisa ukuthi ecele abantu ukudla kubuye kuhulumende into ezinjengazenezo ubencedisa sibi kathethi ubencedisa langale lapho kulabantu khona abanye abadilizelwa khona imizi abadilizelwa lizulu awasebahlanu endaweni yejilila yakotshino ngayo sesikhangelele ukuthi usedlwale ukuqhubeka usiya phambili. Pho-ke nanku kusokwenzakele yena sesifiwe kuhulumende njalo sesifiwele ephathini. Ngokunjalo abantu bebekukhangelela ukuthi bathole usizo oluvelela kuye, kodwa kungasenani lakho sokwenzakele abantu sebekhangela phambili ukuthi phambili ngale asiyeni phambili imisebenzi yonke lanana kumele iqhutshele phambili ingapheleli khonapho ngenxa yokuthi uJonathan kasekho.
Yena wagcina nini ukukhuluma laye umnumzana Moyo?
Ngile nsuku ngicinile ukukhuluma laye khonapho engakaze exotshwe bese ngile nyanga kumbe anyaza ngikhulume laye uzokwathi sexotshwe lapha hayi azange ngikhulume laye amalanga nalana.
Kuyaziwa yini ukuthi engabe ngaphi?
khathi angila qiniso kanti ngingakhuluma amanga ukuthi ngabe kuyipewethu indawo yelizwe. Kodwa ke anisimbona nje poku-Twitter lapha, Twitter sikhuluma izinto zake ku-Twitter lapha, kodwa ukuthi angabe ngathi siloko kathi hayi nakamba.
Bakhona bathi ngendlela alosekelo ngalo khona ngapho etsholotsho engabuya kathesi ancintise uyanqoba, kungakuliqiniso no?
Hayi, omunye lo munye ulombono wakhe kanti nakho andingathanda ukungena kakhulu ekutheni engabanje hayi kuyabe kukhanya ngani sengimhleka kumbe sengimthini njengomfoti esasebenza sonke njalo sasebenza sonke. Mina bekungavumi ukuthi ngikhulume ezinye izinto ngaye siyezimbi kungezinjani njengomfoti sasiphile sonke kuhle. Mina ngingakhululeka nje ukukhuluma nezinye izinto ezinhle ngaye hathi ezimbi. So ngako-ke umbuzo wakho lo ufike umfake enumeni okuba nzima ukuthi ngiwuphendule ukuthi abantu bathi abantu kumbe ngaye ngabuya khosa kungaba njani. Kodwa ke kakhulu ngithanda ukuthi ngime khonapho ekutheni mina ungomunye umuntu esasebenza kuhle sonke saphila sonke sayenza nanxa singafana sibalelane ekuqinisaneni lokhu akutsho lutho lokho omunye lomunye lombono wakhe la omunye lomunye ubona indlela izinto ngendlela abona ngayo. So kukhondile khona kulilungelo lakhe layo, kodwa ikuthi okubi kwesesikhuluma ngakho ukuthi sesikhuluma ngemva kokuthi amanzi esechithekile kasabutheki amanzi la.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule owake wasebenza lo wayengummeli wetsholotsho edalela ephalamende umnumzana Jonathan Moyo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esetsholotsho.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty,
land of blue sky. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezethule ukukhathazeka okukhulu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane otholakala ekudleni owe-listeriosis osubulele abantu abedlula amachumi amathathu wahlasela abedlula amakhulu amahlanu ezabeleni zonke zakwele South Africa. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba izolo umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle kule South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi uthe umkhuhlane lo uyingozi kakhulu kanti umemethekiswa izinto ezithintana lozulu insuku zonke.
Listeriosis is a serious but treatable and preventable disease.
Listeriosis ngumkhuhlane oyingozi kakhulu kodwa esenelisa ukwenqabela. Igciwane elibangela lomkhuhlane litholakala kakhulu kwezemvelo. Lingatholakala emhlabathini, emanzini, ezihlahleni, enyameni, lakokunye esikuthola ezinyamazaneni, ezithelweni kanye lemibhideni.
Lesi sehlakalo sesishiya abantu bonke kwele South Africa bedidibele, kugoqela leningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala ukusebenza lokuthekela kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi bethuke kakhulu njengoba ukumemetheka kwalo mkhuhlane kukhanya kulula.
Ngifikelwa ikwesaba kakhulu ngoba kubukeka kuyigciwane elilobungozi obukhulu ikakhulukazi ngoba kuyingozi ukuthi into efika ngokudla ibe lobungozi ngoba ukudla yinto yethu yansuku zonke singeke sikwazi ukuyivika kumele sidle.
Izibonelo zalomkhuhlane zigoqela umvimbano, ukutshisa komzimba, ukuhlanza, ukuphela amandla kanye lokuhlaselwa ngamagciwane egazini lasengqondweni. Utholakala kakhulu ngokudla ukudla okulegciwane eliubangelayo. Uhlasela ngisho lomntwana osesiswini kubomama abazithweleyo, kanti labo abalamasotsha omzimba asemalutshwane emzimbeni basengozini enkulu yokuthola. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Nkomose ukhala ngokuthi kusatshalaliswe ulwazi ngalo mkhuhlane.
Bengicabanga ukuthi mhlawumbe uhulumeni angabe usukuma phezulu, impela sukumele phezulu azame ukuthi avale ama kungakapheli abantu abaningi bakithi uma ngabe ikhambi likhona likhishwe futhi litholakale ngentengo ephansi ukuthi abantu bekwazi ukusinda ngoba imiphefumulo ibalulekile kakhulu kungaze kulahleke imiphefumulo eminingi.
Uhulumeni exwayisa uzulu ukuthi aqaphele apheke kuvuthu konke ukudla okuphekwayo, kanti lokho ongaphekwayo kufana lezithelo kufanele ugeziswe kakhulu. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umntaka Mongameli Donald Trump uJr. walile ukuphendula imibuzo yamalunga edalela ePhalamende ngengxoxo ayenza loyise ngemva kwenkulumo lensoli zeRussia emahofisini eTrump Towers nyakenye. Umthethwandaba wedolobho leMichigan usugwebe owayesebenzela inkampani yezimota eVolkswagen ukuthi ahlale ejele okweminyaka yesikhombisa ngoba wayegqilibezele ngokufakwa ezimoteni ukuthi zingakhuphi intuthu yecarbon. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni abeZimbabwe labamazwe esigaba sezansi yezwekazi le-Afrika eSADC sebecele ohulumende bamazwe alesi sigaba ukuthi balungise imithetho ezakwenza ukuthenga lokuthengisa okungahlonitshwa nguhulumende kube lula phakathi kwamazwe la. Umhlangano lo ubuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Vendors Trust. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku ubesemhlanganeni lo wasipha lolu daba.
Umhlangano lo ubuhlanganise abantu abavela kwele South Africa, Lesotho, Zambia, Botswana, Malawi, Mozambique, Swaziland kanye lemadolobheni ehlukeneyo aweZimbabwe. Exoxa leStudio 7 umqondisi weBulawayo Vendors Trust umnumzana Mike Ndiweni uthi bahlanganise abantu abavela kumadolobho ehlukeneyo aweZimbabwe lamazwe aweSADC. UNdiweni uthi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni bayahlukuluzwa kakhulu njalo iningi labahlukuluzwayo ngomama. Ugcizelele wathi bakhangelele ukuphuma lomkhankaso omkhulu okuzama ukuthi kulungisiswe imithetho ezavikela uZulu ophila ngokuthengisa.
Eziningi abahlangana lazo bayahlukuluza amagoda uma bengena impahla bayathathelwa, bayahlukuluzwa ngabantu abalayitha impahla or somatekisi abamabhasi bayahlukuluzwa emgwaqweni namapholisa ayebathathela impahla bayahlukuluzwa ngaphandle kwamanye amazwe loko sithi thina kuthiwa i-xenophobia abalandawo zokulala nxa bekhona ngale emazweni bayathathelwa izimali ngoba ngabe uthola cash ngezandla awala ama credit card.
Ilunga ledale lePhalamende unkosikazi Jasmine Thofa owebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube uthi bazazama ukukhulumisana labo hulumende bamanye amazwe akuSADC ukuthi kulungiswe imithetho ezancedisa ukuvikelwa ukuhlukunyezwa kwabantu abaphila ngokuthengisa.
Okunye esikubonileyo njengamalunga eParliament ukuthi singancedisa njengami engiku SADC parliamentary forum, so sikubone kulungile njalo ukuthi siye singacela yini ukuthi SADC ingasinceda ngokuthi isiyenzele imodel law for ama cross border traders.
Walilunga ledale lePhalamende unkosikazi Nomvula Mguni uthe omama yibo abahlukumezeka kakhulu emsebenzini wokuhamba bethenga bethengisa, njalo njengamalunga edale lePhalamende bayathembisa ukulungisa lolu daba.
Ngoba abantu laba ikakhulu omama bebehlukumezeka kakhulu nxa besiya phandle kwelizwe besiyathenga into abazithenga ukuthi bazothengisa nga. Behlukunyezwa ngamapholisa, bahlukunyezwe ngamasela, bahlukunyezwe eborda ngama-officers. Babuye bathi bangachapha iborda sebesiza futhi ngapha ekhaya, babuye bahlukunyezwe futhi kuma-roadblock ngamapholisa. Uthole ukuthi omama laba nxa besuka betshiya abantu ababo lemizi yabo babe besezela ukuthi bazuze uncedo lokuzophilisa izimulu zabo ekhaya.
Evumelana lomguni obona ngenhlelo zabomama kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mkhasa uthi omama babhekana lenhlupho eziningi ekuhambeni.
sana bami ba crossa bebuya kithi lati sikhrosa sesiya kibo then sibeze sithi sibeze sisibona lokuthi singenza indlela bani ama initiatives ukuthi to stop ama inhlupho zona lezi ezikhona sinanzelela ukuthi kuba lama harassments lama extortions ayenziwayo for omama so sizama ukuthi sikubone ukuthi konke lokho kuyanqatshelwa njengabomama.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ophila ngokuthengisa uthi isifiso sabo yikuthi izikhalazo zabo zifike kuhulumende ukuze ukuhlupheka kwabo kwehle.
And we wish ukuthi nga izikhalazo zethu nxa ama head of departments, head of government nxa esiyahlala ku SADC summit lathi sibe part of that summit, part of that meeting, at least sibe lo muntu osimelayo osihambisela izikhalazo zethu.
Ilizwe leZimbabwe lilabantu abaningi kakhulu abaphila ngokuthengisa kubangelwa ukuthi amakampani amaningi avalwa ngenxa yokonakala kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Lokhu sikudaba olufanayo sokutshaya umoya ezitaladeni zeHarare kulandela ukususwa kwabaphila ngokuthengisa emigwaqweni yaleli dolobho ngamasotsha lamapholisa. Kodwa ukansila walelo dolobho umnumzana Thamsan Ngahadebe utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa nguhulumende akulunganga ngoba abantu laba badinga ukuziphilisa ngalokho bebemele bengaxotshwa kodwa baqale baphiwe indawo zokuthengisela.
Udaba lolu lukhanya lusetshenzwa ngendlela engaboni mina ngokwami ingandlela ehlakaniphileyo ngoba ngalesi sikhathi esikuso kade kufuze bake babachive njalo ngoba laba bantu abala ndawo abangaya kuyo elungele bona lapho.
Sizwa kuthiwa bakhona abathengisa phambi kwezitolo baphonga ukufaka impahla zabo bengabhadali irenti bephambanisa ibhizimusi lalabo abalezitolo. Ukubona njani wena lo?
Yebo vele kunjalo kodwa laba bantu kabazange babuye bezimpisa bona bodwa. Kwava la ma-politician aphezulu abavumelayo ukuthi benze kunjalo. Ngale ndlela sebekhona basebebona ukuthi amabhizimusi abo kade sehamba lawo kodwa kade ukuthi liphongukuya abantu baphongukuya sebebakhupha bengaba ngelanga ndlela noma indawo elungeleni la kubo futhi akuphumi kakuhle kungcono babathiye benjalo ngoba yibo ababisayo kanye.
Kodwa ungathini wena ngendlela abakhithwa ngayo ikakhulu sisizokubana lamasotsha lawa sephathisa ukukhipha indlela elungileyo yini kumbe ilocuku?
Le ndlela kayilunganga. Mina njele nami ngithandabuza nguba sebengenisa lo minisipala bebambana nangama-politician amadala esingayithi central government lamapolisi kodwa lokhu kimina ngokwami kakuhambanga kakuhle ngoba isikhathi lesi abayenza lokhu ngaso isikhathi laba bantu kade sebekanyelele ukuthi yisisikhathi abazathola izimali ezithethuthu ngoba sesikanyelele lokuphela komnyaka.
Njengoba sekuyenzakele sebexotshiwe kukhona yini obona ungani bangakwenza kumbe umunicipal engakwenza ukuphathisa abantu labo?
Ukubona kwami mina ikuthi laba bantu kabasoze bavumukuhamba forever. Of course sebexotshiwe okwanamhlanje kodwa ngamalanga amalutshwane sangelela uzababona bayabe sebephendukile futhi okokuthi ukuthi isolution kayikabi khona phakathi kwabantu lomunisipala.
Alo-ke ngumnumzana Thamsan Ngahadebe ukansila wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. UZulu seqalisile ukukhathazeka ngamasotsha asegcwele indawana zonke zelizwe.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru lixotsha abasekeli abacatshangelwa ukuthi babefuna ukuhuga uMjuru ukuthi abuyele kubandla leZANU-PF. Sixoxe lo wasebenza lommeli wetsholotsho edale lephalamende uMnumzana Jonathan Moyo. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini. Olivalelisayo nguChris Gande.